Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izuluka ndaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 16 Ntulikazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, asebehlatshwe ijekiseni ye COVID-19 elizweni sebeze bafika isigidi esisodwa 1 million.
Sinanzela njalo ukuthi umkhuhlane wendlela osihlasele ngabantu kulabantu labanye abahlatshwayo esizwa ngabo kumbe abanye singabe sibazi abahlatshwa sibili ama-injection yokuqala lesibili kodwa betholakale be-positive.
Uhulumende usethule umlayo ophoqa abezibhedlela namamakliniki ukuthi bahlabe umuntu wonke oyabe engene kundwendwe zalabo abafuna ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 kungakatshayi ihola lesihlanu ntambama 5 p.m.
Sikubona lokho kuzanceda kakhulu ngenxa yokuthi kokuqala kuba nzima ukuthi umuntu abuyele ngelilandelayo ikakhulu nxa kungumuntu engxenye egadile izimoto zokuthi ayefika lapho kuhlatshwa khona.
Abanye bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ngoba engaphathisi abantu kodwa omela ivungu edalelwe ephalamende uthi lesi sigaba sesifeze inhlelo eziningi kakhulu phansi kombuso kaMnangagwa.
Inhlelo ze-development ngasevunguziningi kakhulu ezenzakalayo. Ngithanda ukubonga uhulumende kababa uMnangagwa ukuthi hayi ama-project bakithi usinikele lawo esiwacelileyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Sebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 elizweni sebeze bafika isigidi esisodwa 1 million. Ilizwe linabantu abedlula izigidi ezilitshumi lanhlanu 15 million. Abezempilakahle bathi kumele kuhlatshwe abantu abedlula izigidi ezilitshumi 10 million ukuze igciwane le-coronavirus linqandwe. Lokhu kuza ngesikhathi ugatsha lwezempilakahle lusithi inani lababanjwa leli gciwane nsuku zonke seliqansa kakhulu mihla ngemihla. Izolo nje kuphela kulabantu abafika phose 186 ababulewe yi-COVID-19 kwabanjwa igciwane le-coronavirus abazinkulungwane ezimbili lamakhulu amane 2,491. Inani labahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 okwakuqala likhuphukile layafika phose kunkulungwane ezingamachumi amahlanu 47,606. Osekwenze asebehlatshiwe elizweni badlula isigidi esisodwa 1,036,252. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamachumi phose amathathu 29 abakuhlangothi lwezibhedlela olwe-ICU bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawa Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe ukuthi uhlelo lokuhlatshwa kwabantu luhamba njani kobulawayo.
Sinanzela njalo ukuthi umkhuhlane wendlela osihlasele ngabantu kulabantu labanye abahlatshwayo esizwa ngabo kumbe abanye singabe sibazi abahlatshwa sibili ama-injection yokuqala lesibili kodwa betholakale be-positive. Bakhona abantu abanjalo lanxa singeze satsho sibithi inani lakho alinganani kodwa eqinisweni labo bantu bakhona. Ngakho abantu bagcina sebele mbuzo ukuthi kambe pho sihlabelane, kodwa-ke siyathola ukuxwayiso okuhle kulaba bezempilakahle abakahulumende labona abakamasiparata bezempilakahle ukuthi hatshi bo singakwethuki lokho vele ukuhlaba kuthi ukuthi awusawubambi umkhuhlane lo we-COVID. Kutho ukuthi ungaze ukuhlasele eqinisweni kuyancedisa ukuthi ungabuyi ngolaka ubuye nganeno umuntu engabi lokugula athi lanqayela kodwa aqhubeke ephila kuhle ezenzela ezinye izinto engalali phansi. So yiyo ubuhle bokuhlaba kodwa eqinisweni bakhona sibili abantu abahlatshiweyo amanjeshi amabili abagcina bengabagulayo. Kodwa nxa kunjalo sikucela kakhulu kuzakhamizi ukuthi hayi singadinwa siqhubeni siyahlatshwa khanya ungathi umkhuhlane ukhona and okungasincedi kwalesi sikhathi ukuthi engcele umkhuhlane ungamemetheki kakhulu lanxa usihlasela kodwa usihlasele uthole umzimba ulamandla ukuthi sihlatshwe.
Sizwa kuthiwa lapho kuhlatshwa khona kuya uyaphithizela ungasitshela ukuthi uhamba njani
kutshengisa ukuthi lesi sikhathi khathe sibuye sibili ngesikhulu angesivuve esikhulu hatshi lwane esawubona ngale kuqalisa last year ngomarch so kabantu abaningi kubahlasele and sokusenza ukuthi abantu bangahlaliseki bazikuza imbuzo eminingi njalo nxa sikhala lamanani siyananzela ukuthi labantu abasishiyayo ngenxa yalomkhuhlane inani lakho aliqhubeka lisanda sokusegcene ukuthi lo mkhuhlane ukhona and uhlasele ngokunjalo sokufanele lathi nxa singabantu silandele izilayizo esazitshelwa ukubana sizigcine ngoba eqinisweni khathe sakulaa muntu othandabuzayo lo mkhuhlane ukhona ngeqiniso well sinanzela futhi ukuthi ngenxa yokwanda kwamanani alo mkhuhlane khathe sabantu abaningi sebefisa ukubana bahlabe ensukwini ezedlulileyo ngale besikhonona njengezakhamisi sinanzela ukuthi bekuhlatshwa endaweni ezikhatshana kade kuhlatshwa empilo kuhlatshwa e-UBH kubuye kuhlatshwa engutsheni okuyizibhedlela ebezikhatshana kakhulu labantu ngokunjalo ke besiloku sisile inkulumo sixoxisana sistaba authorities abananzela ukuthi indawo lezokuhlatshwa khona zikhatshana abalethe indawo zokuhlabela ebantwini sinanzela ekhathe sisuthwalela amanye amanjekiseni amaningi abalisiweyo sebebuyileke ebantwini sebegcwele emalokithini bagcwele emaklinikhi indawo eziningi kuhamba kuhlatshwa and sinanzela kuma-marketplaces kuyahlatshwa kodwa sikunanzela kakhulu sinanzelela ukuthi indwendwe zakhona zinkulu ziyesabeka and khonokho abantu abaningi bayama usuku lonke engahlatshwa asuke engasuke ihambe engahlatshwanga khona kule ngozi yokuthi abantu nxa besine isikhathi eside futhi into esihlukuluzayo khona ukuthi sesesaba futhi ukuthi engcele umkhuhlane uzamemetheka ngamandla ngoba abantu sebeminyana betshona bekhona bani langa lonke kuba le ngozi yokuthi lo mkhuhlane sungamemetheka njalo okunye okusususizi ukuthi siyananzela ukuthi abantu basitshela abanye ukuthi kuleyo ama-two days ekhona phana engatholi ithuba ukuthi ahlatshwe ngenxa yokuthi indwendwe zinkulu engxenye esingakutsho esikucela ukuziphatha amandla ukuthi azinanzelele zibe lo hlelo olubambekayo oluhle oluzancedisa abantu ukuthi bangahlali endwendweni zokuhlaba isikhathi eside engxenye abangakwenza okunye okuqathe kuleyo ukuthi abantu bangafika bangena endwendweni balandele abantu ngikuba nika engxenye amakhadi ukuthi hayi nxa befuna ukuhlaba engxenye bethi bona amakhulu amabili 200 banika abantu abangu-200 bonabo iy'namba zokuthi hayi lina liyahlaba namhlanje asithi kumbe ngomvulo bahle banike futhi eliyinamba futhi yokuthi lina amakhadi linanga liyahlaba ngolwesibili langolwesithathu kube njalo kube njalo
umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo uhulumende usethule umlayo ophoqa abezibhedlela labamakiliniki ukuthi bahlabe umuntu wonke oyabe engene kundwendwe zalabo abafuna ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 kungakatshayi ihola lesihlanu ntambama 5 p.m. Umthetho lo uza ngoba abantu bebekhala ngokuthi batshona bemile kundwendwe lezi kodwa baphenduke bengakahlatshwa ngoba abezibhedlela behlaba abantu abalutshwana ngosuku lunye. Unobhala kugatsha lwezempilakahle umnumzana Jesper Chimetsa wethule umbiko izolo esithi njalo abantu abangelazithupha zokuzalwa bona ekade bengenelisi ukuhlatshwa labo sebevunyelwa ukuhlatshwa. Chimetsa uthe abangelancwadi zokuzalwa lezi kumele badinge incwadi kunkokheli zabo ezibalisa osobhuku amakhansila kumbe abameli bedalele ephalamende bahambe bayohlatshwa. Incwadi le iyabe iyafakaza ukuthi umuntu uhlala kuleyo ndawo. Umfundisi uSenis Banda ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uSibanda utshele untungameli Nkomo Studio 7 ukuthi inyathelo elithethwe nguhulumende lihle kakhulu.
Inyathelo elithethwe nguhulumende elokuthi nxa umuntu engene kumdwende u-5 o'clock engatshayi kuyamele ukuthi engasuke ahambe ngekhaya engahlatshwanga. Sikubona lokhu kuzanceda kakhulu ngenxa yokuthi kokuqala kuba nzima ukuthi umuntu abuyele ngelanga elilandelayo ikakhulu nxa kungumuntu engxenye egadile izimoto zokuthi ayefika lapho kuhlatshwa khona. Kodwa loba nxa kuseduzane laye kuba nzima ukuthi kuyasomela ukuthi avuke futhi luvivi kusasa ezolayina. Kodwa nxa sebenze lokhu kuzanceda ukuthi abantu abaningi bahlatshwe njalo bese kukhula ukuthi kube labantu abaningi kube lamalayini lawo angagcina engezeleka njalo ukuthi ukumemetheka komkhuhlane. Ngakho sibona lokhu kuyanceda ukuthi kufikele
udaba lokuthi abangelazithupha labo sebevunyelwa ukuhlatshwa. Ulubona njani?
Kuyathokoza kakhulu ukuthi labo abangalama IDs izithupha bakwanisa ukuthi bethole incwadi engabanceda ukuthi bahlatshwe ngenxa yokuthi ngapha kuhlangothi lwemathebeleland siyakwazi ukuthi nxa sikhangele ireport eyakhitshwa yi-Amnesty International bayafika engxenye 300,000 abantu ababengela zithupha ngenxa yezinto eziningi ikakhulu kukhangelelwe abantu abahlukuluzeka ngesikhathi sombhuqazwe balahlekelwa izihlobo ngobaba kumbe ngabo kumbe yilaba ababebagcinile ngakho kuba nzima ukuthi umuntu lo athole futhi isithupha ngakho-ke lokhu kutho ukuthi bese betshaywe luswazi kabili olokuqala lokuthi khonokho ukuthi galasa isithupha ngenxa yegugrawundi kodwa okwesibili lokuvaccinethwa obesezayihluleka ukuthi athole injection kodwa lokhu kuyathokozisa ukuthi nxa labo sebezaba njengowonke umuntu olapha ezimbabwe bekwanisa ukuthola njalo siyananzelela ukuthi isikhathi esiningi leyi ihofisi eregistry edinda izithupha ibisehluleka ukunika wonke umuntu sike sabona abantwana bezikolo kumele bephiwe izithupha ukuthi kwehlule bagcina bebiselwa ngekhaya ngakho-ke ukuthi abantu bathole izincwadi ku-headman kumbe bathole izincwadi kunkokhelo ezizanceda ukuthi bavunyele ukuhlatshwa sikubona kuyinto esizayo kakhulu into ebesiyinanzelela yikuthi imdwende ibilokhu isiba mningi eyabantu abadinga uhlatshwa injection ikakhulu kathesi abantu sebelahlekelwa izihlobo sebebona ukuthi i-COVID singenile isiphakathi kwethu sokunabantu abaningi asebefuna ukuhlatshwa ngakho-ke nxa kufakwe indlela zokuthi imdwendwe leyi ihambe masinya kuyabongeka kakhulu
umfundisi uSenis Banda ngoyinhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo abantu bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ngoba engaphathisi bantu kodwa umela ivungu edalela eParliamente umnumzana uMegas Banda uthi lesi sigaba sesifeze inhlelo eziningi phansi kombuso kaMnangagwa ngesizwe ingxoxo esiyenzelaye
ngithanda ukubonga uhulumende kababa Mnangagwa ukuthi hayi ama-project bakithi sinikele lawo esiwacelileyo ngahamba ngaya khuluma nami ePhalamende ngayacela kuma-ministers ashiyeneyo lawo engithanda ukuwabonga ama-minister e-government yeZimbabwe they are listening like upresident irodi ithara sokusiba right sokuphelele sibili sihuqwa sisukele emaboleni siye emaqaqeni usuke egweru usiyadlule e-woodlands ithara lenestrip isifakwa izababanzi ibe siqediswa konke lokhu ngibonga uminister of transport ubaba uMhona usebenzile usincedisile ngibe sengibuya i-vocational training center emaboleni laphana hayi ngibonga sibili i-minister of women's affairs lo president wethu othe bakithi fakelani nabantu belowagwelo abevunga i-college isifakwa leyo college sikhanga lento ezenza ukuthi abantu baphile kuhle lezi mota zibe khona la mabhasi ngakhana amarodi lesuka kumakhepu esijagari ntabamhlophe izagredwa kathesi khanga lerodi esuke emakhulambila mangwandi esuke emakhulambila mangwandi lo wakhona omishini iyagredwa layo njalo kwenzela ukuthi ibhasi zenelisa ukungena zihambe ngokuphangisa ungakhala irodi esuke edoson zisiyaphutsha khona le 12 emaplazini la iyagredwa la marodi amaningi angena emaplazini phakathi kubo ward 19 kubo medosi isiya kubo line kumele agrade isuke somabhulisi yenima isuka enima isiye sunrise ibhodi enima isiye sunrise esisarasara konke udleza amarodi kumele alukehle yiwumsebenzi esiwenza kathesi emarodini iziborani sesiqalisile liyakubonta iziborani ezifileyo siyazilungisa phose zonke kumele zilunge kumele zibe zinengakhulu iziborani ezisebenzayo sizilungise kathesi amanzi asesekhona ezinye zizadrilwa lingakunanzela oboshangani north ngale meya sisiborani siyadrilwa amanzi akhatshana siyayibonga ke-d d f ubaba ujona mkhumbi iminisitri yakhe iyasincedisa kuyadrilwa khona ngalo izibhorane kube sebuya ama-pipe water system lesilayo i-water system entiyabezi ngale eyakubo village 26 sesiyikhangele sisebenza labezinwa ukuthi emazilane amele afike ebantwini ihambe fila ama-tank siyawuyilungisa sihambe emangwandi laphana u-ward 5 i-treatment works lane laphana eclinic edamu sombibhi sisuka kusombibhi sisiye eclinic emangwandi lesikolo kanye imangwandi primary school kumele kube right sesiya laphana esikolo komzila i-pramatank afa izinwa sisonke sifikile khonapha siyawalungisa ama-tank leyana namanzi ukuthi ahambe ku-community sibuye ku-pipe water scheme esuka kobaba usogwava kumi siye ebantwini siye clinic ngale emadikani clinic imele la ilungiswa yinto esizilungisayo lezi ngikhuluma ngento ezilungiswayo esezisemsebenzini ngibe sengikhangela ukuthi i-bridge usobakhwenyana bridge seliphela lizakhomishinwa kathesi kathesi
ngeziphi ezinye inhlelo osuzenzile esigabeni sakho
kuningi njalo esikukhangeleyo kuma-project projects abo mama ama bakery amela sebenza asebenza khona omama bayaphekisa inkwaza sizo sikhangela ama youth empower bakery bonga ibuyile imali yakho na sizaqalisa yabona kusukela kathezo phakathi kwenyanga kumele baqalise ukuthi imali ama youth receive imali ama project ama youth achiyene yabanye asenelisanga ukuthi empower bank ifike eduze kwabo but siza buyela futhi yengena ward by ward inika abafana imali le women's bank la iza yenza njalo inika omama imali sizama ukuthi sisiyafika phela lokuthiwa ngu-2030 umuntu wonke abesenelisa ukuthi abe nemali iloko abakuthi abaphakathi lapha imali engani bayasukuma abantu kungahlali umuntu engela mali ukuthi umuntu engabi ngumuntu ocelayo phela even ukucela ukudla lokho kwe-social welfare siyabe singasakufuni thina ngoba nama regression la ungakhangela siyalungisa ishagari kumele kulungiswe umdulwana masinyane kuyalunga labo mbanjeni labo mkoba next year this time nxa sikhuluma kuyabe sokungcono i-COVID isivimba into eziningi evungu ngabe sikhashana kakhulu
umnumzana Omega Sibanda ngomela isigaba sevungu enkabazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esegweru
lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC
okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umphathintambo wezemibiko unkosikazi Monica Mthwangwa usethule amazwi enduduzo kumuli kamuyi uSandra Nyayira intathelezindaba eyake yasebenzela iStudio 7 uNyayira ubhubhe ngolwesibili uMthwangwa uthe uNyayira ube yisibonelo kunthathelezindaba ezisacathulayo iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi isinqumo sokuba isibhedlela se-Ekusileni Medical Center sizavulwa nini sizethulwa namuhla. Leli phephandaba lithi isinqumo sizathathwa ngemva kokuba iqula leziphathamandla zempilakahle ebezivakatshele lesi sibhedlela ngenhloso yokusihlola ukuthi sesingavulwa na selethule imbono yalo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani ku-Studio 7 basakazi bakithi obingelelayo ngu-Sydney Lwandle Ncube. Bantu bakithi ikhathazekile ngokwenzakalayo lapha kwelemzansi. Besinxusa abantu bakithi ukuthi uma uzazi uyinzalo yaseZimbabwe siyanicela siyanincenga abantu benkosi ukuthi maningabandakanye kugwelegwele loko kwenzakalayo e-South Africa. Yinto yomndeni le bantu bakithi masingazibandakanyi sibe ngabanye bokulutha. Siyanicela bantu ma ngabe uthethe nawe ngokubona abanye besinxusa ukuthi ukubisele akusikho okufanele sikwenze thina seza eMzansi ngokuzocela umsebenzi amadlela alisaza ngemva kokuhlukunyezwa ngurhulumente wethu esinawo. Bantu benkosi siyanxusa ukubana lokhu okokusela akuphilisi muntu. Siyazazi ukuthi size kuleli lizwe sizofunani ngobuningi bethu thina esinzalo yeZimbabwe bakithi asikufuni lokhu. Siyakusola kakhulu ibandla lezapho alihambisani lakho lokhu. Siyaninxusa abantu bakithi niyeke ukuzithathela phumani kukho lokho likwisele lezo zinto elizithetheyo ngoba sinibonile abanye nithwala izinto nizifakayo emabhasini. Niyenza ama-companies amabhasi athwale nzima nokulokho siyabe sikudobhile sikuthumela kungasafiki ngendlela ekahle ngenxa yento enizithetheyo ngokungasumthetho. Ngiyalinxusa abantu benkosi.
Livuka njani ku-Studio 7? Livuka njani? Khuluma ngukhulisani Ndlovu dabuka kwelinkayi. Hhayi mningikutshoyo nje ukuthi hhayi into zabomnangagwa kula nto abasincedisa ngazo nje endaweni yakho esigabeni sakithi senkayi. Siyacela nje ukuba nxa ngabe khona amabandla afana labo-MRP akwazi ukukhankasa endaweni zasenkayi ngoba abantu bayayithandi i-MRP yenkayi. So ngakho konje besicela ukuthi basizamele nje lati sizofaka nje support kuba sikwazi ukuthi isigaba sakithi laso sithuthuke. Hayi ngiyabonga.
Ngiyalibingelela lonke ntungamile inkomo Chris Gande, Mike Hobe, Thandekile nabo Prophetess Jeremiah. Mina ngifuna ukukhuthaza abantu bakithi eZimbabwe mayelana nge-vaccine le. Mina ngomunye ohlatyiweyo, tshelwa amanga uthi i-vaccine le yeyikayibuhlungu nxa siyahlatshwa ubuhlungu. Bantu bakithi ngithelingayo ukuyahlatshwa, mina ngihlatyiwe namhlanje. Kubuhlungu lokho, the time uhlatshwa kuyabe kungabuhlungu, but kuyathena amandla, uphela amandla ungana owusela amandla. Kubuhlungu lokho, sitshelwa amanga incesi zakufa, abangakahlatshwa lingayi yini elizasala liphile emhlabeni, thina esesihlatshwa incesi esifile. Ngathi kungani kubanjwa abantu ngamandla ukuthi kathi sinxa unganakhadi ye ungahambi kwathini thini? Kwenzelwani kunokho? Sisekela amazwi omlalelo omnyade ekhuluma ku-Studio 7 othi amachina afuna ukusiqeda i-vaccine leka ten. But imangaliswa ngena lobaba ngudokotela wempilo othi abantu hambani lehlatshwa i-COVID, hambani lehlatshwa i-COVID. Ngomunye umsekelo wabantu bezanu PF yena lofuna ukuthi siphele besale besitsha ama-resources eZimbabwe bonke.
Elibona nje elibona elibalaleli we-Studio 7 kunjani lonke kuyomkola amagumba amanomhlaba. Kangilakho ke ngilakho kakhulu ngithanda ukuthi ngiqondisane nomntanami lothina ungosiyangaya. Ababalisi sebebhadalisa abazali amarandi. Hayi ke kayikho into enjalo mntanami. Ezikolo zonke ziyabhadala ngamarandi, ziyabhadala ngama-Zimbabwean dollar. Lokhwana kuyisivumelwano sabazali nabaphathi besikolo, ikakhulu futhi imvamo. Yini lina abatsha elisebenzela ngaphandle kwelizwe, the rest abantu abantwana abafundayo abantu abasebenzela ngaphandle kwelizwe, balutshwana abantu abathola izimbabwe dollar emakhaya khona balutshwana bayabala. So ke bese kukhoza ukuthi khona kufika ezingeni lokuthi lina elilabazali elibagcinisa abantwana bese lisithi lina nxa kunemihlangano bese sithi hhayi izimbabwe dollar sizithole imali esiyithole ngamarandi. So kuyakufanele kwenziwe njani? So kusekufanele kwenziwe ukuthi kuvunyelwane ukuthi hhayi abafuna ukubhadala ngerandi bayabhadala ngerandi, ababhadala ngedollar Zimbabwe bayabhadala ngesidola yeZimbabwe. Ngokwenzakala mntana wesikolo kakula force mate ukuthi libhadalwa ngerandi Zimbabwe dollar ifuneka, hhayi bakutshela kuphi abakutshelayo mntanami. So ngileqiniso ukuthi nanti yakhangele siyangala laphana lilesishiyameni mayengakatshitshi imbonalo uriki. So ndingazama ukuthi kukhontakthane laye ukuze sise kahle ingxenye angakutsheli ukuthi khona kuhamba njani kumbe kwahamba njani. Anyone oyikhomithi akazame bakufunga bekakugwesa mina engikhulumayo ngi-nearest ezikolo eziduzanele siyangapha naphana. So ke okukhulu okwenzakalayo yisivumelwano phakathi kwabazali nababalisi ukuze kwenziwe khonokho. So kubuhlungu nje ukuthi kutalelwe yena elingambe kumlando njengabazali besiyangaya ukuthi uheda njani isikolo engakona. That is the question. Uheda njani isikolo engakona? Hhayi lokhwana okuningi lokhwana, hhayi khululeka mntanami, abantu bavumelana ngokuthi babhadale amarenti kodwa sebevumelele wena nxa ule 200 rand yakho yahambe yayitshintsha kunika 1400 bondi nebhadale into esuke yenzakakho lokho. So basuka ke nabana besitshela ukuthi khona bazayitshintsha ngaphi leyo mali ukuthi betshintshe amarandi abe ngamabhondi. So yikho okwenzakalayo bakithi. Ngiyaxolisa ukuba mde kwi-Studio 7. Ngiyabonga.
Salibonani mahlabezulu, ukhulumayo uMaphosa lapana nithanda ukubonga kulomunye umdala lo othuthi ngubaba umcetshwa ungumlisa endaweni okutoka ukosiphepha umdala lo anambonga nje iqembu lakhe ngathi nje inkundla yakhe ngendlela ephatha ngayo ilokhuzeni izikhalazo zabantu ngiphinde futhi ngixwayise ukuthi uma kulabantu abaya ama-problems kuyenalani indawo bangaya kunomdala ngoba inkundla yakhe ngibona ngani bonke abantu bangafunda kiyo ukuthi uma kuthiwa amacala athethwa njani eZimbabwe ukuthi bebekwazi ukuthi kuthethwa njani ngitsho amacala nala wethu awaziqinte emakhaya hhayi lokhu kwepolitiki ngiphinde njalo bantu lami ngikhuluma ukuthi hhayi lapha kupolitiki bantu kunzima la iplani nje yenalo ekhulunywa ngabantu ukuthi kufanele kube labanye belele kuphunywe phakathi ma kuphunywa phakathi akulwiwa kuyabe kusenzelwa nje ukuthi amandebele lawo ngapha imhlobo le esemandebeleni ikwazi la ukuzicontrol kuba happy la elizweni layo ngoba mbona ngane esishoneni ngalo abantu besishona noma behlukuluzwa ungathi bayakuthanda ngoba angikaze ngizwe kulomunye okhulume solo ukuthi ye thina lapha siyadambula kumbe njani njani bahlala bethule nje so hhayi ngithi ngibonge nje ngathi kuhlala sisizwe inyuzi zenezi ngiphinde umbongele njalo umdala omnankagwa noma nje la engala plani kodwa mbona ngani ngumdala obuya uyalalela yena abantu ngoba ngakalalela abantu ngayi studio senisasisebenzi so yena kumdala ongani uyalalela laye noma ebambelela nje saba amacala ke kodwa ngokulalela abantu kungcono umnanga kungani ulokulalela kwezindawo ngoba abantu sesikwazi ukukhuluma sisola kuqala wathi uma ukhuluma kanje akupheli iviki ungadinga
nawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Balaleli selikhuthaza ukuthi lithumele imbiko engakhuthazi inzondano. Siyabonga. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden uthi uhlelo lwakhe lokupha abantwana imali nyanga zonke kuze kuyofika umnyaka ozayo kuza kuba isibonelo sokuphumelela kukahulumende wakhe kunhlelo zonke. Kusukela kuyonale inyanga imuli zizaphiwa imali engamakhulu amabili lamachumi amahlanu $250 emntwaneni ngamunye oleminyaka ephakathi kweyisithupha 6 kusiya kuchumi lasithupha 16. Kuthi abantwana abaphansi kweminyaka yesithupha 6 bazaphiwa $300 ngamunye ngenyanga. Kodwa abanengi bathi ukulwisana lobhubhane lwe-COVID-19 yilo uhlelo lukamongameli Biden alufeze kungathandabuzwa. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni, ukuze sizwe ukuthi umumo unjani esigabeni seTexas lapho ahlala khona.
Ngenxa sikhangela ngodaba lolu lwe-coronavirus eTexas, ningakutsho ukuthi hayi abantu abaningi kakhulu bahlatshwa lapha amajetsena. Amalayini akhona ayemade kakhulu. Ngenxa yokuhlatshwa khona lokhuyana wakhanya sokusehla sibili umkhuhlane sehla usiyapha. Yikho ke abantu sekungathi impilo iyabuyela endaweni yayo yokuqala. Amabhizinisi ayavulwa, ama-restaurants asevuliwe, konke sokuhamba kuyaqhubeka kunjalo. Kodwa siyezwa lapha lalaphana ukuthi ama-cases amanye ayakhwela kancane, ikakhulu ngayona le-lay variant le entsha entsha yona le ngathi iyahlupha. Kodwa kasikezwa asebefile bebulawa ukuthi i-variant leyo ibahlasele.
Bona abahlatshiweyo amajekiseni womabili bakhona yini eselike lezwa ukuthi bayahlaselwa bona behlatshiwe?
Yes, yezwa ikakhulu ngalezi nsuku kulabanye ogogo lokhulu esibakhangeleyo lapha kodwa ngabamhlophe esibejayeleyo abahlatshwayo idosi zombili kodwa besizwile ukuthi kubachayile futhi basesibhedle. So sizabona ukuthi baza kwanelisa yini ukuthi balwise baphuthe kulokho. Kodwa ke iqiniso ukuthi hayi kuyakhanya ukuthi ivaccine le yavikela umkhuhlane lo. Kulomnye umngane wami engikhuluma naye lapho owachaywa yiwo umkhuhlane lo, unkosikazi wakhe sehlatshiwe. Unkosikazi waba i-first responder yokusiza umfowethu lo, kodwa ke yena akazangagula unkosikazi. Kuyatshengisa ukuthi hayi kuyavikela abantu bangawudeleli. Lakhona oku okuchayayo kathesi chaya kakhulu abangakahlatshwa ukwedlula asebehlatshwa.
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa ecingweni leStudio 7 esesiqintini seTexas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje esikhangele inhlobo zezinye zendaba ebesilazo. Asebehlatshwe ijekiseni yeCOVID-19 elizweni sebeselula isigidi esisodwa 1 million. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi lizadivana lo ntungameli Nkomo ngeviki ezayo, kodwa sizaba sisonke kundaba zantambama. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.